udubo lwezidakamizwa asiyonto entsha kobulawayo sike saba lodubo olubhahileyo kakhulu ikakhulu entumbane siphinde sibe lolunye udubo ikakhulu emalokitshini lawa ngentshonalanga yedolobho lakobulawayo sigoqela oluvivi ogwabalanda laphana ufica ukuthi lalapha endaweni okuthiwa kuko-60 nxa usegwabalanda laphana abantu bayakhuluma ukuthi hhayi izidakamizwa ngisakavuke umchilo wesidaka kodwa ke ungakunanzela kakhulu kakhulu laba abantwana abahamba ezikolweni esingathi ngama-school going age groups iningi labo livamile ukuthi lisebenzise izidakamizwa ezigoqela imbanje ezigoqela bona labo bronco zigoqela ombarura kusehla kusiya khonale so udubo lwezidakamizwa ludubo selubhahile kakhulu edolobheni lakwamanye nje amadolobho angaphandle kwakobulawayo so ke esikwenzayo ke njengenhlanganiso ikuthi silogatsha lwezabatsha abeyouth abayibo-ke abaqoqa imihlangano bekhankasela ukuthi abatsha bananzele ukuthi kusasa lisezandleni zabo akumelanga-ke basebenzise lezi zidakamizwa sibese sisebenzisana njalo futhi labo lonze indaba ukuthi sipapathe besiveze sobala inhlupho lezi esihlangana lazo ezezidakamizwa lokukhuthaza bona abazali ngoba abantwana abesikhuluma ngabo ngabantwana abasuke emizini etshiyatshiyeneyo kungumlando wabazali kungumlando walabo abadala abakhangela abantwana ukuthi babakhuthaze njalo babatshengise indlela so siyinhlanganiso-ke sivame ukuthi nxa sisemhlanganweni yethu sixoxisane ngakho khonokho sikhuthaze la malungu yethu ukuthi abhodabhode ezindaweni ezitshiyeneyo eveza uhlupho lwezidakamizwa lolo soluthe lwathi chithisaka kobulawayo njalo-ke sikhuthaza lamapholisi ukuthi nxa bethe umkhosi waba khona ngoba esijale ukukwenza ukuthi kwakube lama-demonstrations kakhulu ngakhaya intumbane kube lama-demonstrations amaningi izakhamizi ziphakama ziveza ukuthi lapho abantwana bathwele nzima kulabo mama ababathengisela amasikonzi alawa izidakamizwa kulabo mama ababathengisela izidakamizwa zisegcekeni njalo njalo kodwa-ke amapholisa lanxa ayatshelwa esikhathini esiningi kwezinye izikhathi kawasukumeli phezulu okugcina kusenza izakhamizi zicabangele ukuthi mhlawumbe lazo lawo lawa amapholisa lesandla khonapho ku-6th Avenue uzafikaukuthi amapholisa apatrola nsuku zonke kodwa esikhathini esiningi laba abantu abenza khonokho kababotshwa okugcina kusenza ukuthi izakhamizi zinakane ukuthi mhlawumbe amapholisa lawa lesandla kukholokho singathi ukuthi wonke kodwa-ke bakhona ngoba siyakwazi ukuthi ine-basket of ama-fruits vele abakhona amanye abolileyo so ke siyakhuthaza ukuthi umphakathi usukumele phezulu sincedisane singumphakathi ukuze sinqabele lolu dubo olukhona soluthelo lathi chithisaka olwama-drugs ukwenzela ukuthi abantwana bakhule baqeda izikolo bakhule babe ngabantu abazaba ngabantu abalekusasa eqhakazekileyo.